Siyababonga ke uChris kanye loMavelas ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyalamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 28 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukelaya emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu sokubangela ukuthi kube lokhuphe olukhulu kakhulu kwizisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi eziningi zikahulumeni. Okwilato esibona khona ukuthi njalo ezinye izisebenzi kwamanye ama-ministries baze athole imali zabo January 5, 2016.
Izisebenzi zikahulumende zikhathazekile kakhulu ngokuhlala kuguqulwayo kwelanga lokuthola iholo lazo osokwenziwe kabili ngaliviki eyodwa.
Sidane kakhulu ngoba sasiplane umcimbi lo from ekuqaleni komnyaka, sesidisappointed ngoba i-anthrax lesisipolele iparty yethu njengoba nanku asakwanisi ukuhlaba inkomo.
Ezinye imuli ezigabeni zeMathabeleland South zidlale ikhisimusi engelagazana ngenxa yomkhuhlane wenyamazana owe-anthrax. Kuthi ke amalungiselelo eqembu lama-Warriors ukuyaphatheka umncintiswano we-CHAN aphazanyiswa yikungazwani phakathi kwenkokeli yezifa nomqeqeqeshi waleli qembu uCalisto Basua. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazekile kakhulu ngokuhlala kuguqulwa kwelanga lokuthola iholo lazo osekwenziwe kabili ngeviki eyodwa. Ababalisi bebekhangelele ukuhola ekuqaleni kweviki edluleyo kodwa kwathiwa bazahola iviki siyaphela. Kodwa kweza eminye njalo impiko ethi sesizoyithola iholo lazo kusasa. Ezinye izisebenzi ezigoqela abongi, odokotela leziphathamandla zikahulumende sezizathola iholo lazo ekuqaleni komnyaka ozayo. Mhlaka 5 umgcini sihlalo womanyano we-Apex Council umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi izisebenzi zikahulumende sezizakhangelela ukuthi nxa zingatholanga iholo kusasa kuthathwe amanyathelo.
Into ekhona yikuthi khona abantu bekhangelele ukuthi bathole izimali zabo ngesikhathi ngamadebti ekade edakwethe kudala. So into le siphambanise izisebenzi zabo. Yebo, siyakuzwa ukuthi ukukholektha izimali kukhanya ngani zihlupho, kodwa-ke lokhu sokubangela ukuthi kube lohlupho olukhulu kakhulu kwizisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi eziningi zikahulumeni. Okwilato esibona khona ukuthi njalo ezinye izisebenzi kwamanye ama-ministries baze athole imali zabo January 5, 2016. Leyo yinto engaphathanga kuhle izisebenzi eziningi ngoba vele abantu sebehlupheke kakhulu lapho ikhisimusi kabasayidlanga kayisayidlalanga kuhle lapho amadesi sentinsa njalo. So yinto ephambanise izisebenzi kakhulu. So sesidinga ukuthi kanti sokutheni kabithi uhlupho luzaphela nini kabithi njengoba vele sibe sesikhangelele ukuthi engenye ibhonasi siyabe sesiyitholile engenye imali izafika ngamadesi ekade siwazi. Manje lokhu sokulethe udiko olukhulu kakhulu, abantu bayakhala kakhulu ukuthi kanti sokutheni kabithi.
Kodwa liyayamukela na ingcazelo kahulumende eyokubana kube lokuphuza ukulipha iholo lokho?
Hayi, thina sizakuba lo mhlangano omkhulu owe-Apex Council ukuliviki ezayo. So yinto esizakhuluma ngayo. Njalo kuzakuba khona ukuthi sibe lo munye umhlangano owe-National Joint Negotiating Council. Sikhangele ukuthi umhlangano lowo nxa kungahamba kuhle uphume lawo singena kuJanuwari iviki eyakuqala ekaJanuwari. So ngezinye izinto lezo esizahlala phansi ukuthi sikhulume ngakho. Kodwa-ke kusobani ukuthi hhayi kulokukhonona okukhulu kulo kuhlukuluzwa okukhulu ama-unions amaningi akhuluma vele ekhala ukuthi kanti into le kube kungamelanga ukuthi kuhambe kanje. Kubuhlungu kakhulu, ukudikeka kukhona kakhulu, njalo yinto esizakhuluma ngayo. Kodwa-ke udubo lwakhona luyakhanya vele, abanye abantu besebehambile, ababalisi bebevukene behambe emabhenki bayayisela imali bengakazi ukuthi i-payday isithinthile.
Lo ke ngumnumzana Richard Gunda nemgcane sihlalo wenhlanganiso ye Apex Council ubekhuluma le studio 7 ecingweni esegwero. Siphindisa xoxa njalo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi sokumele zisebenze zingene ezitaladeni zitshengisele.
Yelo liqiniso ngoba phela antsheni umnumzana uthinamasa wathi it's budget where the budget is $4 billion. Wathi $3.8 billion izabe ibhadala izisebenzi zikahulumende kodwa ukuthi kuvele imali yakhona wayengelayo. Ngiyezwisisa sibe inkinga yakhona ngoba izele imali akula, akula industry. Abantu ababhadala i-pay sebavala. So akwethusi ukuthi uhulumende lo wavele wathiwe ngumithi ukuthi uhulumende ungakwanisi ukuhuga imali ngasela mali.
Manje nxa sikhangele ubona ngani kuza hamba njani siyabona ukubana inyanga eyodwa ukuthi sokuzahlala kuyinhlala yenza yini ukuthi babe bephiwa imali ngenyanga inyanga isiphelile.
Hayi benithi ukuthi akuthi siyasiza ukuthi lo hulumende ngoBama uyalahlekelwe imali kodwa bayaprinta imali ukuze silaye lo gakwansi ukudinga imali gakwansi ukunikwa imali yesikweleti i-INF ne-EAGB. Osokhona ukuthi laba abasebenzela uhulumende bona banelungelo esifuna banelungelo lokwenza i-industrial action. Bafaka amakhuba phansi bathi nxa umuntu osichathileyo esihluleka ukusibhadala asikwanisi ukubuyela emsebenzini. I-industrial action yiyo eqakathekileyo kabaphaphame bangene emgwaqweni bathi uhulumende lo osiqhathayo ngakwathi ukuthi sibhadala mina kaphuma emsebenzini kungena abanye abakwaziyo kumbe vele abahlala endlini ukuze bafika baze babhadale.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula izenotho lezombusazwe ubekhuluma le studio 7 lapho ecingweni esegweru. Ingcwethi kwezenotho zithi akula nguquko enkulu engakhangelelwa ngoZulu ekuthuthukiseni kwenotho eZimbabwe ngendlela engaphathisa abantu makhaza singena kumnyaka omutsha oka-2016 xa kukhangelwa inkinga ilizwe elibhekane lazo okwamanje. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
Ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi noma ibandla lezanu-PF lomongameli Robert Mugabe bethembisa abantu ukuba izinto ziza kuba ngcono kumnyaka esingena kiwo singagijimeli ukukhangelela okunengi.
Into ezikhona esingathi ezi on the ground angiboni ule nguquko enengi ezenzakala ngo-2016. Uzabona ukuthi uhulumende usehlulekile ukuthi abhadale isebenzi amabonus babhadale isebenzi amasalari kaDisemba. Usitsho ukuthi into iqhubeka ukuba nzima ukwedlula umnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Lorraine Sibanda wenhlanganiso yezitshiya uthi umumo wezinto usufuna ukuba uhulumende elungisise ikakhulu indlela asebenza ngayo leziqondiso zakhe ukuze enelise ukuvuselela amabhizimusi abantu bathole imisebenzi kulokubeka izithembiso impumela ingakhanye.
Akubuyelwe emuva uhulumende alungisise ama-policies akhe enza kungabi ne-investment elizweni enza kuvalwe amankampani elizweni.
Ukutshera uqhubeka ethi esingathembela kikho ukuba ilizwe lithole usizo lwemali.
Nxa kuyukuthi inkulumo zethu le IMF ezokuthi basiyekelele isikweredi esilazo zingaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngazo kungenzakala sibile ukuthi singaba lokuyimahlana esingakusebenzisa. Kodwa khathesi angiboni njengani kuyasinceda ukuthi sikhangelele into ezinkulu kakhulu ku-2016.
Uthi okudubayo kuba sokusike kwaba lokungazwani phakathi kwebandla elibusayo engaba yiyo inkinga engaphinda ibangele ukuphuza kokuthuthukiswa kwezomnotho welizwe kumnyaka ozayo ngokusilela kokuthembeka. Uhulumende ubikwa elokhu elodubo lokungatholi imithelo enelayo kumabhizimusi okuyinto okumenza ehlale esehluleka ukubhadala ikholo lezisebenzi zakhe ngesikhathi esifaneleyo njengalokho okwenzakalayo okwamanje. kudingakala ukuba kulungisizwe izinto ezinhlanu ezithi ukutholakala kukagetsi, ukutholakala kwamanzi, ukuvuselela kwezokulima, ukulungisiswa kwemigwaqo lenjanji, kunye lokwehliswa kwenani lezisebenzi zikahulumende. IZimbabwe ibhalelane izivumelwano leChina zokuphathisa intuthuko yelizwe lonyaka. UMongameli Mugabe ethembisa ukuba izinto zingaba ngcono ngomnyaka esikhangelane lawo esingenakiwo kulolandela iviki. Kodwa uZulu uthi lokhe engakaboni lutho olukhomba intuthuko ngaphandle kokuthwala gadalala empilweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Imole eziningi eziqintini zeMathabeleland South zidlale ikhisimusi engelagazana ngenxa yomkhuhlane oyinyamazana owe-anthrax osuqhamuke emzingwane obavimbe ukuhlaba inkomo. Intethelezi ndaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Bekuyikhisimusi engelanyama kwezinye imuli ebezile mcimbicimbi ngale khefu njalo zilenhlonso yokubulala inkomo. Lokhu kulandela uqhamuko womkhuhlane we-anthrax emangweni yomzingwane osuhlasele inkomo ezedlula amachumi amathathu kanye labantu abambalwa. Ngokunjalo abezempilakahle sebemise ukuhlaba lokuhambisa inyama ezigabeni ezilomkhuhlane lo. Lokhu kufake imigoqo kunjabulo yekhisimusi ngoba kusitsho ukuthi imuli azenelisi ukuhlaba kumbe ukuthenga inyama. Unkosikazi Edith Hlabangani owesigodini uthi uqhamuko womkhuhlane wavimbele ukukholisa imicimbi yabo kule nyama.
Umkhuhlane lo anthrax usenze sekele ukuthokoza lezimuli zethu ngoba kade akula mvumo ukuthi sibulale inkomo.
Kukanti omunye osebenza phandle kwelizwe uMnumzana Nkazi Mulonkala uthi badanile ukuthi ngemva kokuqoqa idili lemuli omnyaka njalo belenhloso yokuhlaba inkomo imizamo yabo iphelele emoyeni.
Sidane kakhulu ngoba sasiplane umcimbi lo from ekuqaleni komnyaka sesidisappointed ngoba i-anthrax lesisipolele iparty yethu njengoba nanku asakwanisi ukuhlaba inkomo.
Usenjalo uMahlabangana ukuthi bayajabula ngendlela okubanjwe ngayo ukuqhamuka umkhuhlane lo ethaba impilakahle abazange badonde kodwa bahle babazisa ngengozi ye-anthrax.
Hayi, siyacetshiswa sibili ukuthi singahlabi inkomo ngenxa yalomkhuhlane. Basitshela abezempila kahle asisahlaba inkomo ngoba umkhuhlane lo uthi uyabulala abantu lenkomo.
Ukuphuma kwenyama esiqintini semzingwane akuvunyelwa ngesikhathi abezempila kahle besahlolisisa umumo. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo olakho ukuyelapheka ungabe usewafika emabutsha kobulawayo ngoba iningi lithenga inkomo zokuhlaba emaphandleni. Umkhuhlane we-anthrax ulakho ukubulala abantu uma bethe badla inyama yenkomo ebile umkhuhlane. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 isemzingwane.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 usiya ngo-9 ntambama kumakakase awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhanyela inhlupho ezibhekane lezisebenzi zikahulumende ezingene kukhisimusi lokhe zingakaholi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho kwele Melika zibika ukuba seziphakamise iflag yele Iraq endaweni eyayithunjwe enyangeni eziyisikhombisa ezedluleyo ngabalwa becatsha abeqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS eyeRamadi. Ubrigadier General Yaya Rasul ubike emsakazweni kamabonakude kwele Iraq okahulumende lamhlanje ukuthi indawo yeRamadi isikhululwe. Kuthi ke abantu ababili bafile kwathi abathathu balimala kakubi ngesikhathi amasotsha kahulumende weKenya aze adubule emoteni ebibathwele emgwaqweni osuka esigabeni seMandera County. Usikomitsho wamapholisa esigabeni lesi uFrederick Shisia utshele umsakazo we-VOA owesomalia service ukuthi abezomvikela badubulela imota ngoba bebenakanela ukubana uthwele okudubukayo. Kwezempilakahle namhlanje abesifazana sebekhuthaze ugatsha lwezempilakahle ukuthi lubanikeze indlela zokuhlela imuli zabo ezijeneyo ukuze lola lo enelise ukuzikhethela ehambelana laye kumbe umzimba wakhe. Unothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo.
Abesifazana balamhla basafanele labaya abayizolo ababephanga bende baqalise imuli umuzi uphange uvuthwe. Lanxa nje umthwakazi sayigida ingoma yokuthi ukwanda kwalwa ngabathakathi, iningi labesifazana lamhla seliqakathekisa ukutholakala kwendlela zokuvikela ukuzithwala ngoba lithanda ukuzenzela izinqumo eziphathelane lokuqalisa imuli ukuthi lokhu kuza kwenzakala nini njalo kangaki. Konke lokhu sokwenze ukutholakala kwendlela zokuvikela ukuzithwala ezishiyashiyeneyo kanye lezisebenziseka lula zingaphazamisi impilo zabesifazana zaba yindaba emqoka kuningi labesifazana elizweni lamhla. Unkosikazi Emma Smanda oyisakhamuzi koBulawayo uthi lanxa nje ugatsha lwezempilakahle luluhlelo oluhle lokunika amapilisi kunzima ukuthola ezinye indlela ezivikela okwesikhathi eside zingela okunye okuphazamisayo umzimba kamama okuthiwa ngesingisi ngama-side effects. Ugatsha lolu ulusole ngokunika indlela eyodwa ebantwini bonke kwabanye ibisibangela indubo ezifana lokutshaywa likhanda, ukuphela umzimba kumbe ukukhuluphala ngesikhatshana nje.
Aletha eminye imikhuhlane emzimbeni yethu. Ufumana ukuthi ngesinye isikhathi uyabususopha kakhulu uma usiya esikhathini kumbe utshaywe likhanda kumbe uzwe umzimba usiba buhlungu njalo abanye amaphilisi lawa abenza imizimba yabo ikhule kakhulu abanye imizimba yabo igcina bezacile.
Usibanda uqhubeke esithini ngilenhlelo lezi zitholakala ezibhedlela okwenza kube nzima ukuthi abesifazana abasebenzayo bathole isikhathi sokuya esibhedlela njalo nje.
Kumafamasi akula ndlela yokuthi ama-pharmacist engasincedisa ukuthi esiphe kakhulu thina omama abasebenzayo. Siba lobunzima kakhulu ukuze sifinyelele ukuthola indlela zokuzivikela ukubamba isisu. Kebe sokumele ucele ukuba uphume emsebenzini uye esibhedlela kumbe eklinika eseduze ukuze uthole usizo.
Uhulumende sewafaka imithetho yokuthi abesifazana abasakhulayo abadinga indlela zokuvikela emakliniki lezibhedlela kumele bathole uncedo bengahlangananga lokweyiswa lanxa besesezikolo. Unkosazana Tekla Moyo ozithwele eleminyaka elithumi lasikhombisa uthi lanxa uhulumende esitsho lokhu basekhona abongi ababakhangelela emanzini nxa befika ezibhedlela bedinga uncedo okwenza besabele khatshana bagcine bezithwele bengaqondanga.
Sikhangelane lobunzima kakhulu ngoba kunje ngiza kuya esibhedlela fine ngifuna bangcede emzatholthi abavumelani lami bengavumelani lami kunjalo sebengikhangela ngenye indlela yokuthi ngijahe izinto ngisesemncane kakhulu ngiqale ngime and sizathola ukuthi sulesisu isisu lesiyana asonto obuzimisele yona.
Unkosikazi Sarah Phiri ugcizelele ukuqakatheka kokutholakala kwendlela ezijiyeneyo ukuze ubani lobani enelise ukukhetha indlela ayithandayo hayi ukusebenzisa indlela ethile ngoba kuyiyo yodwa ekhona. Lanxa evumelana lembono yokuthi uphila upho wesifazana odinga uncedo alithole uthi kusadingeka ukuthi abasakhulayo bacetshiswe anduba bavunyelwe ukuthola indlela zokuvikela.
Amakhondomu a-right ngoba is a family planning method e-preventa i-pregnancy and at the same time i-preventa HIV and AIDS. So uzothi la amanye ama-family planning methods a-prevent i-HIV le-AIDS, a-preventa kuphela ukuzithwala.
Unkosikazi Janet Mavu ungumongikazi osebenzela ezabelweni uthi balenhlelo zokuhamba emaphandleni benika abesifazana indlela zokuzivikela. Ethi uhlupho olukhona ngolokuswelakala kwendlela zokuvikela okwesikhathi eside okwenza bathembele kwezinye inhlanganiso abasebenzelana lazo.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amaphilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i5 years esikhathini esiningi asilawo.
Uqhubeke esithi lanqabe khona bonke abaselohlupho nqabe bhekane labasakhulayo ikakhulu abasesezikolweni. Imicabango iya iguquka. Kulandela izimiso zikahulumende ukuthi ubani lobani wesifazana ulelungelo phezu komzimba wakhe.
I-approach yethu siyaguquka kusukusela ekudaleni lapho esasithi abantwana kumbe umntwana osesikolo nxa esefuna indlela ye-family planning sasisithi hayi asingeke siku-over but kathesi sesikhawunsela sikhulume layo umntwana sizwisise ukuthi ezefike esibangeni leso kungenxa yani. Ngokunjalo singabona esisixoxisene nguye oza khetha ukuthi ulokhu ekufuna yini lokhu nxa ekufuna thina sesimnika.
Ngokucubungula owenziwa likolishi le-University ye-Oxford ngomnyaka ka-1990, iZimbabwe yayingenye yamazwe athuthukayo ayephethe inhlelo zokuzivikela ngobuciko obukhulu. Ukuwa kwenotho yelizwe kwathiya izikhenxe kulezi zinhlelo ngesikhathi iningi labesifazana lidinga ukuhlela kakuhle imuli zabo ngenxa yokungamanga kuhle komumo elizweni. Izingcitshi ezingene umhlangano omkhulu we-International Conference on AIDS and STIs in Africa oqhutshelwe eZimbabwe ekuqaliseni kwayona le inyanga kampalakazi zivumelane ukuthi inhlelo zokwenqabela ukuzithwala kumele ziqakathekiswe ikakhulu kwabasakhulayo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo, amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors okuyaphatheka umncintiswano we-African Nations Championships aphazamiseke kakhulu yikungazwanani obekuphakathi kwenkokeli yenhlanganiso yeZifa lomqeqeshi waleli qembu uCalisto Basua. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uCalisto Basua uthi isikhathi esibalahlekele ngesikhathi kulokungezwani phakathi kwakhe lenhlanganiso yeZifa siphazamise inhlelo zabo ngoba abadlali imizimba yabo isibuthakathaka. Iqembu lama-Warriors lilahlekelwe izinsuku ezithile zokuzilolonga ngemva kokuxabana okube khona phakathi kukaBasua lenhlanganiso yeZifa yona edale ukuba lomqeqeshi ekhutshwe esikhundleni okwensuku ezimbalwa kwathi leqembu ladilizwa. Kuthe ngemva kokuba abanye abaqeqeshi beyale ukuthatha lesi sikhundla kwathi lozulu esechothozela isisenzo sokuxotshwa kukaBasua inhlanganiso yeZifa yasikhumisana umlotha laye wabuyela emsebenzini. Phezu kwalokho ukapteni weqembu uDanny Phiri ngomunye wabadlali baleli qembu ababikwa belimele njalo akukacaci ukuba bazabe sebepholile yini ngesikhathi leli qembu sekumele liphakame liye eRwanda lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeChani ekuqaleni komnyaka ozayo. Omunye umdlali olimeleyo nguNozinti uthi akamva mawaya yena olimele ihlombe. Ilizwe leZimbabwe seliphatheke kuyo yonke imincintiswano yeChani selokho limidlalo yasungulwayo ngomnyaka ka-2009. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lele Afghanistan kusasa emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International lidinga ukuphindisela ukudliwa elikwenziwe ngamaranza angamashumi amane lathoba munomunye liqembu elifanayo ngosuku lwesikhisimusi. Indlela iqembu leZimbabwe lidliwe ngayo lapho lisehluleka ukufikisa amaranza alikhulu idanise abaningi abalandela lo mdlalo kakhilikithi abagoqela umphathi ntambo ogatsha lwezemidlalo uMakhosini Dlongwane. Iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadlala imidlalo emihlanu yohlobo lwe-One Day International okutsho ukuba abafana bakaDave Watmore balakho ukuphindisela njengoba lo mdlalo wakusasa ungowesibili. Lokhu akusoze kube lula kodwa njengoba iqembu le-Afghanistan linqobele iZimbabwe kumncintiswano ye-ODI le-2020 yemidlalweni edlalelwe kweleZimbabwe kwinyanga yezimbalwa ezedluleyo. Ngemva kwemidlalo ye-ODI lawa maqembu azadibana kwimidlalo emibili yohlobo lwe-2020. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokuthi silibalele imbiko esiyithola nge-email, i-Facebook kanye nge-WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio lalabo abasithinte ngocingo.
Kunjani lapho iStudio 7? Uqala ngibulisa uGibbs Dube noChris Gande noTungamile Nkomo. Mina ngiphuma le eToyandoku ukuthi ngiyothenga i-grocery, ngithathe i-grocery lonke ngamasoja angina next le Christmas ngizayidla kabuhlungu lejezi ezithu zinzima la mina ngikhuluma ilimi lesishangana ngumashangana Steven hayi kwamanje ngizakhuluma ngelimi lesishangana hey mina ngitekelwe grocery kwalo emasoja la ebembe la eLimpopo kanisuka thanduka nanashava egrocery le Christmas sele thangana namasoja antekela grocery kwalo vaphetha va ni byela ku famba hi ta ku duvula ni suka ni famba ni tekele grocery se a ni na nchumu se na ku rungula vana va mina Maria Edelis Abrahama na mana kona ni ya vonga na khesa thank you mina heyi swilo a swi fambangi kahle le lendeleli a ni nchumu khesile thank you
igama lami usithole sesibanda ndiseharari kanti kungekela izihlobo zami lapha ezimbabwe ngikhala ngobopho ngabamfowethu omdala u-athuelo esekobulawayo landele uwinethu kobulawayo alise kobulawayo sehlule segogo emkhokheli oselowagwere ekhaya kuthi aphesheka komfula elondon ngiqonde khona ndingelela untuthuko osiziwe ngakhula labo kakhulu labo bonke sebegcwele kwezinye indawo bakithi ngalibingelela ngokulibe lo mnyaka omusha lingene umnyaka omusha liphilile kothi libusise ngiyabonga
okwamanje wothi siqhubeke ngibala-ke leyo imbiko eliyithumeleyo kumbe elotshiweyo umlaleli wethu wakuqala uthi linjani basakazi ngingajabula maliphila mina ngithanda ukubingelela bonke abafowethu abasemahole abathi usehliselo bhekisipho bonke labo ngabakonkomo emagondeni ngingakhohlwa udade osegangabezi ngithi musakini yimi umakhosini nkomo elubuze ngiyabonga inkosi ilibusise ngomsebenzi wenu olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga amhlophe ngokugejelwa amanzi enkayi esibuyo umlaleli olandelayo uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga amhlophe umenzelwa ngwenya yena esithi salibonani basakazi be-Studio 7 siyajabula ngomsebenzi wenu omuhleli wenzayo ibambeni kanjalo ake ngibengelela kulaba abathi umama una-Reason unamhlanguli unavelani uthandeka uKenias nabo bonke abangaziyo ngithi abaphile nje olandelayo uthi yena salibonani lonke elisibambela umsebenzi kustudio 7 ngithi khisimusi enhle lomnyaka omutsha ohlanzekileyo siyabonga ngomsebenzi omuhle elubambileyo umnyaka uqalisa kuze kube lalamhlanje lisethulela izindaba zeqiniso sithi qhubekani phambili ngomsebenzi wenu bathandekayo ngathaba ngezwe eyami incwadi ibalwa ngithanda ukubingelela abalandelayo usekathemba elowagweru umama wami unabhi kobulawayo inkulumane labanawami labanye bonke abangaziyo ngithi happy 2016 ngiyabonga ukhohliweke ukuloba igama lakhe lathi sithi mnyaka omutsha omuhle kuwe umlaleli upromise bebena uthi ngithanda ukubingelela abazali bami abathi ubaba uBebe umama uMadube umnewethu uGood Luck umna wami usisa kanye lomzukulu ubandile uMasithole ngisithi kubo 4 days to go bangafi ngingekho kubo ngiyabonga msakazi eyokugcina ivela kumenzelwa ngemanye nothi yena basakazi beStudio 7 ngiyawubonga umsebenzi wenu omuhle kangaka wokusethulela indaba zakithi ngoba ngiyayilalela njalo inkosi mayibe nani zonke insuku ngicela ukubingelela laba abalandelayo okungumama ongizalayo una-Reason lezi ngane zonke ngicine ngenkosikazi yami umama kaSiyanda ngithi abaphile lina lani lelakho ukuyizwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni kumbe njalo idlalwa emoyeni kulabo abayabe bethumele nge-WhatsApp audio ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com ubonike isikhathi sethu asisavumi ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke esizakwenza-ke ukuthi ngilibaleleke izihloko zendaba kumbe njalo indaba kade zihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazakile kakhulu ngokuhlala kuguqulwa kwelanga lokuthola iholo lazo osokwenziwe kabili ngeviki eyodwa. Ezinye imuli ezigabeni zeMathabeland South zidlale ikhisimusi zingelagazana inxa yomkhuhlane wenyamazana we-anthrax. Amalungiselelo eqembu lama-warriors okuyaphatheka umncintiswano we-CHAN aphazanyiswe yikungazwani phakathi kwenkokheli yezifa lomqeqeshi waleli qembu uCalisto Pasiwa. Sizigqiba-ke lapha iindaba zethu zakusihlwa. Olivalelisayo, uMpraxitus Jeremiah.